kungangcono sihle sivumelane ukuthi iSouth Africa ayisoze ibe luncedo kumbe ayisoze incedise abantu baseZimbabwe ngalokho abakukho ngenxa yeZANU-P F. Iqula leSouth Africa lisuka la bathi bayakhuluma labo bonke abantu abama-civic organization, abezombangazwe, ama-opposition parties labanye. Kodwa bathe befika eHarare bazikhulumela neZANU-P F. Abakhulumanga lohulumende weZimbabwe, bazikhulumele leZANU-P F baye bephendula. Into engcono mina ngiyibonayo ukuthi iSADC le-AU sokungangcono bangenele, even le-United Nations sokungangcono bahle bangenele, ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo angiboni ukuthi i-ANC izoncedisa iZimbabwe ngalokho. Njalo bakhuluma bathi bakhuluma njengama-sister parties, ukusho ukuthi bazihlekela bazinathela itiye ngasensitha, akulanto ephumayo, akulanto eyenzakalayo as far ukuthi sithole ama-solutions alokho okwenzakalayo eZimbabwe is concerned.
Ubona belakho yini ukuphenduka abeSouth Africa laba njengokuthembisa kwabo ukukhulunyiswane kutholakale isisombululo?
After i-lockdown, iSouth Africa izobuzwa ubuhlungu nobunzima ngokuba lama-illegal immigrants laba bazobaleka eZimbabwe becross i-border bebuya ngapha eSouth Africa, ngoba eZimbabwe akuphileki njengoba sibona izinto zisenzakala kakubi kanje. So ngokucabanga kwami mina ngibona ngani akula sithembiso sokuthi iZANU-P F le-ANC bazayenza into ekhanyayo ukuze bathole ama-solutions kulokho okwenzakala eZimbabwe. Into engaletha ama-solutions ngokuphangisa ukuthi i-SADC or i-AU kumbe i-United Nations bangenele. La maqule engangenela mbona kuzoba ngcono, ngoba i-South Africa esingakusho ukuthi sebehlulekile kambe kabili konke abantu bedlalisa isikhathi besiye eZimbabwe, akulanto ezophumelela at this rate.